esikuzwayo babunkomo laphana okuphuma kuVeritas lezesini bekhononda mayelana ngamalungelo oluntu ababona ukuthi ayeanyathelwa noma akazange ahlonishwe ngendlela eqondileyo. Ngibona ingathi ngendlela abakubeka ngakhona kuyindlela eqondileyo ngenxa yokuthi indlela obekade kufanele ukuthi kulandelwe ngayo andubana kuthatha isinqumo sokuthi kumiswe ama-by-elections ayizange idluliswe leyo ndlela ngendlela efaneleyo. Yingakho sibona bekhononda kanje mayelana ngesinqumo esezathathwa laphana ngumphathi ntambo wezempilakahle uChiwenga. Okuyinto ukuthi bekufanele kube khona indlela constitutionally eyiyo efanele ukuthi ilandelwe nxa kuyokuthi mhlawumbe kule pandemic kanje kufanele ukuthi kube le ndlela efanele ukuthi ilandelwe kuvunyelwane andubana kuthatha isinqumo.
Abe-MDC Alliance ubona belakho ukuphumelela yini alubana bethe baphikisa isinqumo lesi emthethwandaba?
Angiboni babunkomo ukuthi umthethwandaba uzalusekela udaba lwalabo abaphikisayo ukuthi ngabe ama-by-elections la ayayenziwa ngenxa yokuthi nxa sikhangela ezinye izinto mhlambe eziphathelana lokuthi abantu babuthane babe baningi phose sise sakubona ngitsho lamabhoda kusanqatshelwe lokuthi abantu bangene elizweni ngenxa yokuthi kusakhulunywa ukuthi kusase ku-level 4. Okungawukuthi nxa befika njalo emthethwandaba ngibona ingathi ulimi kuzabe lulimi olufanayo ukuthi okwakathesi ama-elections akasoze avunyelwe ukuthi athi ngesizathu sokuthi usase lokunqatshelwa nge-level okuyiyo mayelana nge-pandemic lesi esisakhangelane layo. So angiboni ukuthi into abangaphumelela kiyo noma bengaze behambe emthethwandaba.